Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthokozo omuhle siyalamukela ku Studio 7 namhla ngolwesibili mhla zilithumelantathu kuncwabakazi 2019 igama labe ngu-Kip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bathi bayisaba ibutho leZimbabwe elasusa umgabe esikhundleni.
Akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingeke lakuphinda lokuyane lakwenzayo, ngoba kutho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo kutho ukuthi sebengayenza abakufunayo.
Kodwa amalunga ebandla lezanu-P F athi abakubutho kakumelanga besathwe ngabantu beZimbabwe.
Amabutho angangeni kwezombusazwe lizilo phela leli azekele ukungena njani, ngoba isibutho kasikokubulala kumbe kulwisa.
Bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla emigoqweni kweleZimbabwe.
Isituation yakhona isiwesi khathesi, ngoba ngikhuluma nje kukhathesi i-cocash le esiyisebenzisa kakhulu nxa sithenga ekubhadala leni esingathi thina ama-transaction esiwayenza ngamafoni ikhwezile ama-tarifs.
Lingakhuthwa ngezomculo lokunye okujiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu weZimbabwe bayalesaba okumangalisayo ibutho kulandela ukubulawa kwabantu nyakenye, njalo ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kusukela ngo-1983 kwaze kwafika u-1987. Abaningi bathi lokhu bethuswe ngokwehlela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Wahluthunelwa intambo zombuso libutho lincedisana ledala lephalamende ibandla leZANU-P F loZulu. Bethule lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwamabutho ole-Defence Forces Day. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi baza kuthi gwaqa e-National Sports Stadium namhla, lapho ibutho elizabe liveza khona ubuciko balo. Kukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa okuningi okufanayo kwezinye indawo zelizwe eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa owangena esikhundleni encedisana lebutho ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngokuhambelana lebutho. Kambe ibutho kumele lingenele na kumbe hatshi kwezembusazwe? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lapha uyazikhulumela njengomuntu odabuka eZimbabwe.
Ibutho ukungena kwezombusazwe kakukho kubi kangako, nxa kuyikuthi lenxa kuyikuthi ungena hatshi njengebutho, kodwa nginjenje ngingusibanda ngingena njengosibanda kwezombangazwe. Hatshi ukuthi nxa ngibuye ngibelethe ngabhabhula ngathwala inyembe zami zesisotsheni, njalo ngase ngifuna ukuthi-ke nxa sengisemphakathela kwezombangazwe bese ngiphathwa ngendlela etshiyeneyo labanye abaphakathina kwezombangazwe, ngenxa yokuthi mina ngengabamba umbhobho kumbe njalo lokhu ngikhokhelela abasesibuthweni, mina sengithe sengisukile. Uyabona, singakuphatha ngaleyo ndlela then kuyaba le-problem. But osesibuthweni nxa kuyukuthi eyafana nomunye umuntu nje lese umanjinela kade ngumanjinela lapha kade esebenza khona, wasesithi ayi sengiretire akangisesenguyinji kumanjinela lapha nxa sengihamba kade sengihamba nje njengosibanda sengifuna ukungena kwezombusazo. Bona ngani kuyabe kulungile, kuyakungela problem. But i-problem ukuthi babuya belokhu bekhanya ngani ukuretire kwabo kasokuretire, balokhu bephakathi kwesibuthweni balokhu besaluthwa nxa sibabona. Khona lokho yikho kungani kuyasethusa thina lapha eZimbabwe, ukuthi apho manje nxa amabutho eseyakwenza ngaleyo ndlela kutho ukuthi phela umbangazwe kawusese ngowalaba abangama-civilians njengami, sungowabo naba abake babamba umbhobho, abalokhu bebambe umbhobho besebenzisa abanye abalokhu bephakathi esibuthweni. Yikho kusuka khona kube le problem.
Ye, nxa sisikhangele sibili abantu uyakwazi ukwehlela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Poke khona kuyana wena ukubona ngelihlo bani, Sibanda?
Hayi, lokuyana kusobala ukuthi khona kusukisela ngo-1980 esize sithole uzibuse kusobala ukuthi uMugabe laphana wayengabusi eyedwa. Laphana wayebusa ngenxa yokuthi ulesivumelwano ayabe elaso labesibuthweni. Okutsho ukuthi-ke ngamafitshane-ke kutsho ukuthi eZimbabwe kasilayo idemokhrasi liyana eyama-civilian. idemocracy yonke esilayo eZimbabwe ngeyokuthi nxa ufuna ukubusa qala uvumelane labantu abasesibuthweni. Okutsho ukuthi umbuso wakho uyabe ungavele ebantwini, uyabe uvela kuZimbabwe National Army kumbe kuZimbabwe Defence Forces. Yikho okubona engikubona kutshengisa mina ukuphuma kwamgabe lapha.
Ye, phela nxa sesikhangela abantu babethuki ukuthi ibutho lingakuphinda yini konkanela kwenzayo.
Akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingekela kuphinda lokuyanela kwenzayo. Ngoba kutsho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo. Kutsho ukuthi sebengayenza abakufunayo bethi hayi lawe njengalowana. Ngoba layena lwana ukuze bemkhiphe kutsho ukuthi kukhona ayesekwenzile okwakungahambelani labo. Yikho kwayenza ukuthi ecine esekhitshwa kwabantu.
Nxa sesikhangela kodwa umthetho uthini ngebutho khona ukungenela, kambe kuyabe kuqondile yini nxa sikhangela umthetho?
Umthetho ucacile ukuthi khona amandla okubusa avela ebantwini yezizalwane zaseZimbabwe abanika lawo mandla ngokuvota hathi ngenye indlela. So-ke khatheso sokusenzakala laphana basokusobala ukuthi khona noma sisiyavota laphana kuyaye kuye kufaka nje iphepha leliyana kodwa lingasoze libalwe. Okuyabalwa kuyikho khonokho kuyavela kubobani, okuyavela emabuthweni. Yiproblem esesilayo ngedemokrasi yalapha eseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga ledale lePhalamende. Sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Dingumuzi Phuthi olilunga ledale lePhalamende njalo okubandla leZANU-PF.
Amabutho angangeni kwezombusazwe lizilo phela leli azekele ukungena njani ngoba isibutho kayisikokubulala kumbe kulwisa. Isibutho primarily into yokuqala ngesibutho ikufundiswa i-discipline. So umuntu okuthiwa libutho nxa esephakathi kwenu engasasebenzi esibuthweni kumele liselebrate likhululeke. I-America iminje ililizwe elibukwa ngamazwe wonke ngenxa yokuthi abantu ababambe inhlangothi ezehlukeneyo ezilohlonzi bavela esibuthweni.
Ye, kodwa abantu abanye bathi eZimbabwe phela akumelanga ibutho lingene ngoba bayacabanga lokho kwenzakala kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Bathi khona kuyana kwakuyikhuphe la ayikhona ukuthi wasuswa uphonga ukuthi wahamba nje.
Abantu abakhuluma lokho Gibbs kasiwo bantu abakhuluma beqinisile. Iqiniso likhona phakathi kwenzikini enhliziyo zabo. Bayakwazi ukuthi kokudingakalayo ukuze amazwe aqiniswe. Abakwenzayo ikudonga besenzela ukuthi iZimbabwe ihlale intengantenga ngoba kulabantu abadla ngokuhlupheka kwelizwe leli. Kulabanye abantu abathi ilizwe leli kungalihlupheka bona bayazesutha ngakho. Kulabanye abantu abakhulekela ukuthi iZimbabwe ibilokhu inje ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi izo zilunge. Amabutho yiwo abantu abazaqondisa into le ngoba idisipline efundiswa esibuthweni yidisipline ekufundisa ukuthi yakho umuzi wakho, ikufundisa ukuthi sisebenza ngamandla, ikufundisa ukuthi sithembeka, ikufundisa ukuthi vikela umntwana, vikela umama, vikela ubaba, vikela abantu, vikela isizwe. Pho-ke nxa sesinjalo-ke kulabanye abantu ababe becabanga ukuthi sebethathelwe umsebenzi. Mina ngombono wami ngithi ba-right benjalo nxa bephuma esibuthweni nxa sebefundile njengoba amabutho alapho efunda kangaka nje bangene kunhlangothi zona lezi baphathe ngoba siyakwazi ukuthi kulama-engineers, kulabodokotela, kulabo bani bani esibuthweni. Mina sengike ngahamba kwenye ikolishi ngafundiswa ngabebutho bengifundisa i-subject engelani lesibutho ngimangele ukuthi kanti amabutho ayithathela ngaphi phezulu kangaka i-academia. So abantu beZimbabwe kabafunde ukumanyana babe lombono munye wokufuna ukuthuthukisa isizwe bengadingi izinto ezincane zokufuna ukuba abantu abalobuhwaba. UPaul Kagame uke wathi ecebisa nje wathi akudingakale ukuthi umongameli uPresident Edi Mnangagwa aqale athi convince kumbe athi ukuguqula umbono wabantu beZimbabwe first. Ye ubeqinisile ngoba umsebenzi okumele sibe phezu kwawo ngokuthi siguqule ukucabanga kwabantu bakithi. Lokwana kokuthi sebelokhu becabanga ukuthi ama-elections akusasa. It's not about elections, we are past elections. Kulombuso okhona omileyo kawakhe isizwe ngendlela okule template ehambelana le manifesto. Abantu kabayekele ukukhonkota kithi.
Ye, kodwa kulabanye phela abakhulumayo besithi phela nxa bekhangele ibutho liyakhahlameza abantu ikakhulu nxa belokhu besathwala imbhobho. Lokhu nxa ukuthi sebesukile esibuthweni ye bathi bangangena kwezombusazwe, kodwa nxa besagqoke i-uniform yena leyana yesibuthweni akumelanga bakwenze khonokho. Ngamafitshane-ke ungathinga khonokho.
Hayi, ibutho leZimbabwe yalingeneli kwezombusazwe. Mina ngiyakwazi lokho. Kodwa ke nga ukhuluma ngamazwi ukuthi abanye abasuka kumbutho zephatheke emsebenzini ethile kahulumende kumbe kwezombusazwe. Lokhu yavunyelwa anke babe sebe-part of us njenge-society.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi, lilunga ledala lephalamende, sixoxela ese-Plumtree. Kulabantu abafika phose ijumi ababhubhe engozini yomgwaqo izolo e-Beitbridge. Imota ibithwele abantu abalijumi lasithupha, kubikwa ukuthi babhubhele emgwaqweni kwelitumba Chitulipasi. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi kukhanya ngani umtshayeli wemota le ubegijima kakhulu wehluleka ukuyibamba kuhle ejikweni yahle yangena iganga. Abanye kade besemoteni le kubikwa ukuthi balimele okumangalisayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba lemisakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Obambe isikhundla senhlelo zokulimukisa uZulu ngendaba kuzanupibandla leZANU-PF. Umnumzana Victor Matematanda uthi abalandeli bebandla le-MDC kabasoze bavunyelwe ukuthi batshengisele emigoqweni ngolwesihlanu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa. Iphephandaba le-Daily News libika ukuthi umnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-MDC, sicele umnumzana Ian Khama lomnumzana Hage Geingob wakwele Namibia ukuthi bangenele kweleZimbabwe ukuze kulungiswe okuhlupha uZulu. Abantu sebedinga imali yakwamanye amazwe nzima kweleZimbabwe kulandela ukuvinjwa kwemali le nguhulumende. Lokhu kwethulwe umsakazo we-Al Jazeera. Okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume lokho elikufisa ukukhuluma ngolisiza ukuthi abantu batheni lamhlanje.
Lo okhulumayo ngu-Adolf Shaba. Mina ngokwami ngithi njengoba kuyiwa le befuna ukutshengisela nje emgwaqweni, ukuvuma kwekhothi ukuthi betshengisele kuvele khona kuyasolisa. Akukhona abakuthembileyo kusho ukuthi bayazi ukuthi angeke kuze kusebenze.
Linjani balaleli, ngingafuni ukuzitsho igama lami kamanje, ngibuya esigabeni sensezi, kodwa kwamanje ngisebenzela eSouth Africa. Ngomunye wathatha amaphemithi lawo esadiki a-expire ngo-2021, expire njalo lama-passport a-expire. Akade ngifuna ukukutsho lapha ukuthi why i-government nje ama-passport ethu abe-expire evele lama-pages. Bezame elinye iqhinga lokuthi be-extend singawalahli ama-passport lawa njengoba amaphepha kungatholakali iphepha. Wona la esilawo ama-passport a-extendwe kufakelwe eminye iminyaka phezu kwama-passport esilayo. Bezame elinye iqhinga abangalenzi kulokuthi sihlupheke futhi kube kulokho kuthiwa kulindwe iphepha iphepha, ngoba abanye uyathola ukuthi kwakhona kudindwe kayi-1 bekathiwa abanye abahambahambe ekhaya. Lokho kulamapheji amaningi, lokho kuthathwa kulahle kuthiwa uye-renewa. Basibhadalise nje imali yona leyo abafuna usibhadalisa yona, yonke imali efunekayo, kodwa ba-edeli lokhu zenu iminyaka futhi khonapho kona la amadala. Ngiyabonga.
Hello emsakazweni we-Studio 7, siyabonga indaba elisetshela zona every time. Mara into ekhona vele salayo lanayo ukuthi nje iZANU-PF sikhathele ngayo. Right now sifuna ukuthi sikhululeke, sitshengisele, sibonise umhlaba wonke okokuthi asiphili kahle lapha elizweni. But now ngathi bayasivimba nje, abafuni senze nje into esizifisayo lathi njengabantu elizweni lakithi esikhululeke kilo. So kutsho ukuthi phela ukukhululeka kwakhona akukho. Ekusalayo nje besicela ukuthi ma bengabe belalele ma sikhuluma kanje ukuthi abantu beZANU-PF beyekele kusincindezela. Sifisa lathi ukuthi sibe njengabo, bahamba izimoto ezidurayo, badle yonke into emnandi, basebenzisa i-US dollar. Thina basivimba ukuthi silisebenzelele i-US dollar. So angeke sithi nguhulumende okhululekileyo ebantwini. Uyasihlukumeza lo hulumende, sikhathele ngayo. Please sicela bengathi bayashedile eceleni nje lathi sikhona ukuphila kahle. Ngiyabonga ngundlela okhulumayo esibhezini.
Igama lami mina nguSibusiso. Abantu bakithi eZimbabwe sesihlupheke kakhulu, into bengingayicela nje mhlawumbe kubo bonke abantu akubizwe istrike esingezukuphela. Leso strike singabizwa kuthwa ngesebandla elithile. Akube istrike nje sikazwelonke esobe siorganizwe yibobo zonke inhlangano ngokuhlupheka kwethu. Leso strike kungathiwa istrike esiyophela. Akube istrike forever until size sikhiphele ngano PF esihlalweni. Ngoba abantu siyahlupheka indlela eyisimangaliso. Emazweni siyaninwa. Ekhaya kudla abantu abayimbijana. Yiba badla umnotho wezwe lonke. Ungakuthi singathi mhlawumbe 90% zabantu ziyahlupheka. Only 10% yiba abaphila kahle. Ekubeni ngabe izwe mhlawumbe kuthiwa kuhlupheka abantu abambalwa. Iningi labantu liyathola ukuphila. Akunamithi ezibhedlela, akunamanzi ahlazekile, kuhamba ugesi kwenziwani. Ngizwe indaba le ethiwa umuntu uma enesola kuzafanele ayithelele. Into ebuhlungu kakhulu ngoba isola yinto esebenzisa amandla elanga. Njalo usuke uzithengele wena ngemali yakho, kanti uhulumeni yena ungena kuphi entweni ezinjengalezo? Abantu bakithi ake kuhlangane, sekele ukukhombana ngeminwe, sekele ukubukana ngokomhlanga ngokokwenzani. Akube nestrike esizoholela ukuthi uhulumeni weZANU-PF aze aphume, kungabi yinto yosuku olulodwa. Akuthiwe nje until further notice.
Siyalibonga kakhulu ke ngalikuthumeza nsuku zonke khonapha-ke kustudio 7. Nxa lifuna ukuthi lithumeze okuningi emsakazweni, lithumeze kuwhatsapp kunombolo ethi 011-2025-0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulo mnyaka kwaqhamuka umkhuhlane we-ebola kule Democratic Republic of Congo, lapho sokulabantu ababhubha abafika phose inkulungwane ezimbili. Kwele Melika, umnumzana William Barr, igqwetha elikhulu lakwele Melika lithi kuyamangalisa ukuthi usomabhizinisi omkhulu uMoyi uJeffrey Epstein uzibophele ejele lapho kade gcinwe khona ngabantu abaningi. Kulabantu abedlula amajumi amane kule China asebebulewe lizulu lesikhukhula i-typhoon. Abathengi abathengisa impahla emigoqweni kwele Zimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo semali nsuku zonke. Namhla sixoxa loNkosazana Pretty Mpofu ngokudinga imali yokuthenga impahla kwamanye amazwe.
Isituation yakhona isiwesi khathesi ngoba ngikhuluma nje kukhathesi ikhokhethi le esiyisebenzisa kakhulu nxa sithenga ekubhadala leni esingathi thina ama-transaction esiwayenza ngamafoni. Ikhwezile ama-tarifs. Okungangokuthi khathesi nxa usule 1 RTGS uhamba kumkambo omnyama usiyadinga i-US dollar, kumele ukuthi ubasendele imali engange-$100 ukuthi uthole i-10 US dollar. So ngingathi i-situation yakhona inzima kakhulu. So kuhlangana loduko olukhona kulezi nsuku esihlangana nalo lwamagetsi, kuthengiseka nzima ngawo lawo mafoni amakhona ngoba isikhathi esiningi amafoni asehlalekile ngoba amagetsi sihlezi singelawo 20 hours singelamagetsi.
Pholi gcina lisenza njani khonapho nxa kunjalo Mampofu?
Sokumele sihlale sikhweza, singakhweza ama-prizes. Abantu okumele bathenge labo ngabalamali bayabaleka babaduze. Kunzima ngoba kumele ama-prizes kumele ukhweze every hour, lawo kumele ukuhambelana ne-situation esikhona. Ngoba esingathi thina imali zangaphandle kwamazwe zikhwela lazo every hour. Nxa zikhwela nawe ngaphe ekuthengiseni kumele ukhweze every hour. So kusebenzeka nzima ngoba vele sesirun amabhizinisi angana profit. So kuyikuphomba ukwenza ukuthi akulangenye indlela esingaphinda ngayo ngaphandle kokuthi sibe sigeyinayo nala ama-1 cent esiwathola.
Singathi nxa ungatshela sibili zulu ukuthi wena uthengani, uthengiseni, njalo uyabe uthenge ngemalini, khonoko nje ukuthi abantu bakuzwe ukuthi kuhamba njani.
Khathesi kwakuyisikhathi somqando. Ngingabala ngibala into ezincane ezinjengengwane yewulu. Ingwane yewulu nxa ngisiyayithenga e-South Africa lapha eduzane iyabe i-R30 eyi-1. Ngingayithenga mina nge-R30, sokumele ngibuye ngapha sengikhakhulethile ama-transport cost, ngakhakhulethe ukuthi yona ivele i-R30 ngemali yakithi ngapha eZimbabwe i-equivalent to $15. So kungangokuthi nje ingwane nje ingwane yewulu kumele mina ngemali yangapha kithi ngibuye ngithenze $25. Kube nzima ke ngoba nxa sengithenze ngale i-$25 senzithi ngiyabuyela futhi ukuthi ngiyethenga leyani i-R30 ye-order futhi ayiseneli, sokumele futhi ngi-top up ngeyinye i-profit yokunye yabe sengithengisile.
Pho kusebenzeka njani konoko?
Hayi kunzima baba Dube, sesiphomba ukwenza ukuthi akula ngenye indlela, yindlela vele esiphila ngayo, yindlela okumele abantwana siwaphilise ngayo. Sesiphomba ukwenza ukuthi nxa vele akula ngenye indlela esingayenza, kulo okunye esingakwenza, kodwa into ekhona yokuthi sesirana ama-business angela profit. Ku-R30 nale engihamba ngeyoda ngayo i-South Africa, mina ngicina ngithola R5 profit. Sengikhiphe ama-cost okuyathenga imali emkambo omnyama, ngakhipha ama-cost e-transport, ngigcina ngithola i-R5 kuphela i-profit. So ngaleyo R5 yikho lapho esesigcina khona ukuthi sokumele uphilele khona lapho.
Pho abantwana babe sebesedlani khonapho?
Akusadliwa, sokudliwa nzima baba Dube.
Pho abantwana gcina libathengela ngani?
So kuyikhona okuyani ukuthi nxa sihambile vele lathi sesafunda ukuthi sibe ngamasotsi. Ngoba nxa uhambile eSouth Africa baba Dube, sokumele ukuthi eborder laphana basivumele ukuthi sidlele cooking oil. Ayivunyelwa vele nge-special instrument 164 yabo le abayifakayo. Sokumele ukuthi ngidlule ngifihlile izinto, ngithenge ngale lapho kungani kuyathengeka khona. Ngibuye ngugondile ngapha ukuthi abantwana bayenelise ukuthi. Ngoba ngathi ngizabuya ngapha ngithengise bese ngisithi imali engiyithengise leyo mpinde ngithenge ukudla kwabantwana. Imali yakhona kayiyeneli, angisabuyeli futhi ukuyahoda. So ekuhodeni khona phana nxa sesiyahoda sikhe sihlanganise lokuthi usho uthengele ukudla kwabantwana khona ngale South Africa. Ubuye ngapho ukufihlile, uhamba nzima ukugodlile ukuthi la uphathele abantwana.
Lo mlayezelo bani ongatshela uhulumende ngempilo enje?
Hayi uhulumende kade sikhuluma, uhulumende ungani ugqiba izigodi endlebeni. Angazi ukuthi singamtshela sithini, angazi ukuthi singathini, kodwa bengicabanga ukuthi nxa uhulumende la engacabanga ukuthi kulabantu ngaphandle lapho abahluphekayo. Sinabantu, sinama-widows, sinama-single mothers abaphila nzima bekhangelele ukuthi nekuthengiseni khona lapho, yikho lapho abaphila khona. Mina bengicabanga ukuthi nxa bengasikhiphela ama-taxi la abasifakela wona nemabhoda lapha, kube le-exemption tax yokuthi lo yi-single mother, lo yi-widow, maybe kungaba ngcono, singakwanisa ukuthi siphile sithole ama-profit.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla ekoBulawayo. Sikhuke laye esedolobheni lelo-ke koBulawayo. Siyosikhangele-ke ezibhekane lakwele Melika. Akwaziwa ukuthi kuzalungiswa udaba lwemibhobho eMelika esetshenziswa ngabanye abantu abale nkitabeshabi ukubulala eminye imihlobo labantu bokuza. Kulaba mhlophe ababili abasanda kubulala abantu abedlula amashumi amathathu endaweni ezibizwa ngokuthi El Paso eTexas leDayton esabelweni se-Ohio. Abakubandla lama-Republicans kanye lama-Democrats abakudala le-Congress bakhuluma okwamanje ngokuthi kumele kwenziweni ukuze kunqabelwe ukubulawa kwabantu mahlayana osokuvamile kule Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo ocubungula ezombangazwe.
Ama-democracy vele kudala bebiza ukuthi kumele kube le-gun control, ngoba abantu abaningi abadutshulwayo sibona ngathi into esiyenzakala nje ngesikhathi esiningi. U-Trump iqiniswe ukuthi every time kungaba le lokudutshulwa kufana lokho okwenzakale El Paso, e-Texas, lase-Dayton, e-Ohio, uyaphakama ngathi ngumuntu o-serious ngokuthi kumele kube le mthetho ecungulwayo yokucontrola abantu ababa le mbhobho. But then i-NRA eyiyona esponsa ama-Republican kakhulu ingaqala ukukhonondos nokubona uDonald Trump ese-withdrawa even ama-statement abe wakhulumile ekuqaleni. So yeah, that's why ama-Democrat esithi alo nje uyasoma akekho serious, ngoba they are basing it on effect yokuthi izinto aseke wazikhuluma before, but then again ajike futhi phambili ma-NRA sicomplainile ngakho.
Kodwa baza kulungisa yini konke lokho?
Angiboni mina kulunga ngesikhathi sika-Donald Trump. I think ama-democrats nje owabo kumele ba-focus ukuthi bawine ama-election awe-next year, ba-controle both i-presidency, i-House of Representatives, le-Senate. Yikho lapho esingabona khona izinto zitshintsha, ngoba njenje ukukhuluma nje kuphela.
Umnumzana Danny Moyo yingcwethi kwezombangazwe, sixoxela ekhonapha kwele Melika.
senginama-albhamu amabili. I-albhamu yami yokuqala ngiyikhiphe last year 2018 ilesihloko esithi ngathunywa ngubaba, bese kusiza i-DVD engiyishute last year futhi njalo. Okwamanje ngikhiphe i-albhamu yami entsha engiyikhuphe kuyo le nyanga edlulileyo ilesihloko esithi Jinja Ukwenza. Kwi-albhamu yami yokuqala kule ngoma ethi Neza Wangu. Ngayicula ngayihlanganisa indimi ezintathu. Ngayicula ngesiTonga, ngabuya ngayicula ngesiShona, ngabuya ngayicula la ngesiNdebele. Ingoma le ethi Leza Wangu, ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe empilweni yami. Ziningi izinto uNkulunkulu asengenzile zona empilweni yami. Ngakubona kukuhle ukuthi ngibhale ingoma ngimdumise uNkulunkulu. Kunye nale enye ethi baba ngizokubonga ngani, ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe. Le ingoma eka Magodi, ngangikhuthaza abanye bami abasasebasha ukuthi mabethe bathola imizi mabahloniphe, bakwazi ukuthi umuntu ongumama uyazehlisa emuntwini ongubaba. Ngami yokuqala ngiyalibona ushintsho kakhulu, abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wami, especially iDVD abantu bayithengile abaningi, bethanda kakhulu le ngoma ethi Ungabomthemba Umuntu. Ubone abantu abaningi kakhulu abanye bayifakile kuma status. Inkinga ukuthi abantu basuke bangipirate ngisaqala, yiyo inkinga engizwe ngase ngihlangana nayo, kodwa engakusho ukuthi abantu bawuthandile kakhulu umculo wami. Bengithanda ukubonga abalandeli bezimbu zenkosi kakhulu, ngibonge kakhulu labathandi bezomculo wegospel, sengathi lingahlala njalo lisisapota uNkulunkulu abe nami. Ngiyabonga.
Yes, siyamuzwa kakhulu-ke unkosazana lapha-ke uMakhumalo chaya okumnandi kakhulu, ngibona njalo umculo wakhe. Kuzobuya-ke lapha kufacebook silobe-ke Chidoro uthi yebo baba Dube kunjani lapha khona khonapho beke. Thembelani Sikomula Ndebele uthi Mr. Dube livuka njani. Ngifisa ukubika ngisechefunye lapha-ke eCholojo. Kuzima baba Dube ngoba asilamanzi ngitshola kancane khonapha-ke, sengisiya kumanzi amnyama esifuleni siyadinga amanzi, ngile ngihamba ngenqola. Yes, kuzobuya-ke uCharles Maphosa uthi ya i-audio sesuzwakala kuhle kancane-ke Dube, sesingani siyakuzwa-ke khonapha-ke Facebook. Yebo, ungazani-ke ivolume phansi, sicela ukuthi lipompe khonapho-ke ama-hearts, lipompe futhi lalokho ungazani-ke izipotoni ukuthi sipontile khona njalo liyasizwa kuhle. Kuzobuya-ke ubheki ngubheka nathi Collins uthi hhayi khanyazani sokuright okukhona. Ye, kuzobuya-ke uMlevu Ndlovu uthi Dube uvuka njani Thombo Sithembayo, ikanti ungaphi ubaba-ke uMalaki Nkomo, uyabuza lapha umnyamphendula ukuthi uMalaki ukhona. Ye, sike sibone ukuthi singenza njani lapha ukuthi sifike-ke emapetoleni ezindaba, singehlukani ukuthi sikhangele ebezigokela lamhlanje. Kulabantu abaningi abathi bayalesaba ibutho leZimbabwe elasusa uMgabe esikhundleni, kodwa amalunga ezanu-P F athi akumelanga ibutho lesajwe. Bathwele nzima abantu kweleZimbabwe abathenga bethengisa impahla emgwaqweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngumthembu Sithembayo Gibbs Dube, lithone kahle.